lizangena umkhetho oludluleyo olwama-award councillors ngoba lingalamali ebhadalwayo. Lawa amanye ama-election ayinkluda o-MP kuba nzima ukuthi siphathisiphethe ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenjwa ngihulumende kumbe iveki ukuthi imali isuke ku-zero eyama-candidate ama-MP $50 isiya $1,000. So kunzima kakhulu njengenhlanganiso thina izaphu esisasungulayo isikhwama sethu sasingeke sike sifinyelele idaba lolu ngani ngoba ngokubona kwethu kusekela amaningi futhi ama-by-election alandelayo. So asingeke siphumelele ukuthi sixoxane nayo wonke noma nje besifisa ukuthi simele abantu sigcwalisise ingxenye yethu yokuvikela idemokhrasi ngokuvota, kodwa kuzasekhila ngalolo hlobo ngaleyo ndlela ukuthi asilamali asilasikhwama sokwenza ama-by-election.
Alizange licabange yini ukuya enkantolo ukuyayicela ukuthi iphoqe izeg yehlise imali ebhadalwayo?
Wabona iziphithiphithi zakhona le siphangiphangi sakhona okwenziwa ngayo into leyo. Thina sathi lokho sisakhangeleke ukuthi sikhulume ngama-reforms, electoral reforms, le-security sector reforms, zonke ezinjalo. Sase sijunga-ke leziphithiphithi leziphangiphangi zokubhawe into lokho. Sisatholanga isikhathi sokuyenkantolo kankomo.
Khona siyabona elizweni babankomo abantu abaningi bayakhala ngemisebenzi engatholakaliyo, imali kayibambeki, izinto ziyadula, kuyiwa nje kukhisimusi. Abanye bathi hayi kabasoze bayibone bazayizwa ngomnuko kuphela. Ungathini ngokwenzakalayo
lapha? Bokankomo kulo kunzima obunye ongakazi kubona. Sasithi kumbe sekungene leyo Second Republic okuthiwa iyalalela kuthiwa ngomuntu wonke izinto kuyathi izinto ngamandla lawo iy'ndeleko zisiba nzima ngamandla. Ukuthi udle inkukhu ngokwayo kumelebe le-$10 le-$12 uyayibona ngapha akula misebenzi, imiholo yakhona ayikho. Abanye baholisa ama-Zimbabwe dollar khona ukuthiwa ama-TGS. Kulo kunzima lapha bokankomo. Kuye kuthi-ke kunjalo-ke ama-politicians badlalwe nezikhathi zabantu. Khonokho okwenzakalayo ukuthi iphithiphithi lemali isikhanye ikudlalwa nabantu, kudlalwa ngamavoti nama-voters okuyiwo abantu bayahlonitshwa besetshenzele, kodwa kubhizi kuyalwiwa isiphithiphithi baba. Asazi kuyabhedanani ntungameli, angazi kuyabhedanani into leyo. Inzima yokuhlapha kuyahlekisa kodwa kungahlekisi. Ngani ngamadlwane, ngani kuyini kodwa ukuthi uyakhangela ukuthi hhayi kudlalwa ngempilo zabantu la. Hayi kunzima kokankomo, kunzima.